umqondisi ohlangothi lukahulumende wemelika oluphathisa amazwe omhlaba ezimbabwe ole-USAID unkosikazi Stephen Funk uthi elemelika lizimisele ukuphathisa amazwe afana nezimbabwe athole uncedo ngesikhathi leli gciwane lisidla ubhedi emhlabeni jikelele. Kunje ezimbabwe leli gciwane le-coronavirus selithethe umphefumulo womuntu oyedwa umnumzana Zororo Makamba kulabantu abahlanu asebefunyelelwe lalo. Ingcitshi ecubelana ezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uncome elemelika ngalolusizo.
Sibonge ukuphathiswa esikuthola uhulumende wase-America nasebantwini base-America egatsheni lwezempilakahle. Kuyasiphathisa njengelizwe laseZimbabwe kakhulu nxa sikhangelele ukubana uhulumende weZimbabwe kafaki imali engayenza ukubana impilakahle yabantu beZimbabwe ivikeleke. Siyananzelela ukubana aluba uhulumende weZimbabwe uyayenza ngokufananayo encedise efake imali ehambelanayo, ngoba kuyasidanisa ukubana sinanzelele ukubana uhulumende weZimbabwe uthatha imali ethengela iziphathamandla zikahulumende, abaphatha intambo lama-ministers, izimota ezidurayo ezibhedlela zethu zingela ama-ventilator. Aluba labo bayenza imizamo enjalo ukwenza ukubana ugatsha lwezempilakahle luthole ukubana luxhaswe kuhle, ngoba labo sinanzelela ukubana umkhuhlane we-corona wonke umuntu usengozini okubana ekubani.
Okusekelwe ngumnumzana Davis Chuma isakamuzi seHarare othi uhulumende weZimbabwe kumele athembeke ekusebenziseni lolu ncedo.
Ngokuthi sinceda ngalezo nkulungwane zemali le ukuze lathi sikwanise ukuzivikela ku-COVID-19 le yeZimbabwe. Sithi bangadinwa lakusasa belokhu beyenza njalo, kungabe ikuphi lakuphi bekwanise ukuthi besincede labo. I-government yethu la siyacela ukuthi isebenzise kuhle izimali lezi, kungazi lobugelekete emalini enje, ngoba lapha imali encede ukuthi abantu bekwanise ukuthola usizo. So sicela ukuthi into zabo-corruption zokutshontsha imali zingabikhona kule imali.
Esinye salo sakamuzi seHarare umnumzana Zolitini Moyo laye uthi uhulumende kumele aqondise lolu ncedo emsebenzini ohlelele lokhu.
Mina mbona kuyinto enhle ma imali ingafika ebantwini abadubeka okuluzulu lweZimbabwe, kodwa ngendlela esikwaziyo sonke ukuthi okweZimbabwe kugcina kulaba abangcono. So sibe sicela ukuthi imali yona lezi yabonge imelika ngalokhu esenzele khona, sibe sicela abayiphiweyo abakwanisa ukuthi beyidistribute ngendlela elungileyo ekwazi ukuthi wonke uZulu ethole uncedo yiyo.
Loba nje inani lasebethole bafunyana bele gciwane le-COVID-19 eZimbabwe lisesephansi, abantu abaningi elizweni sebehlayela evalweni ngenxa yesimo esezibhedlela zelizwe zona ezingalungelanga ukuphathisa abayabe befunyene bele gcikwane. Ngimele i-Studio 7 iseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.